ukhuluma iqiniso akukhula lutho olwayenzakalayo ngaphandle kokuthi abantu basele bethabe kakhulu even bona amapolisa labe security elizwe actually they were very happy ukuhlangana lo mkhokheli womutsha webandla le-MDCT omkhokheli futhi we-MDC Alliance engu-president in waiting of the Republic of Zimbabwe. So it was something actually very different. They were also in high spirits meeting a young man like Advocate Chamisa.
Yeah, manje ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho abantu bazamvotela yini uChamisa nxa ukhangele abahamba khona ngale emhlanganweni wakhe, ikakhulu sibona ukubana ngabantu abazibuyela bodwa bengahanjiswanga ngamabhasi njengalokho esasikubone emihlanganweni yeZANU-PF.
UChamisa vele sebephuzelwe ukuthi bemvotele. UChamisa nguye umuntu uzanqoba. UChamisa, it's about time. UChamisa, it's about time. Victory is certain. UChamisa uyawina. Abantu batshengisele ukumthanda laye wafika ngokutshengisela ukuthanda abantu, ekhuluma lezindimi zonke, ekhuluma lesitonga, ekhuluma lesindebele, ekhuluma lesinambia. Eba promisa ukuthi khangela nini abantu bomhlubulo lo weMandebele, especially lina elivele ewange leBinga, akumelanga libe ne-shortage yamagesi because amagesi aphekwa khonapha, akumelanga libe ne-shortage yamanzi because lani kuzambezi lo mlimi.